Isikolo Empire Primary School sivalwe ngeviki ephelileyo emva kokuba ababalisi bebalekele uNdofa oxhwalileyo ngolwesithathu kuleviki amaprofethi enkonzo yeJohane Masowe ahambe kulesi sikolo ukuyakhupha uNdofa kodwa abanye abantu basele bethandabuza ngokukhitshwa kwaluNdofa kubikwa ukuba amapostoli la amkhiphile uNdofa lwemhalibhe kuwa-20 obethwalisa ababalisi abesifazana amagabha avuzayo. Lo Ndofa udale ukuthi ababalisi abahlanu bafulathele lesi sikolo kumaviki amabili adlulileyo okwenze kwavolwa nci isikolo lesi. Umgcinisihlalo wekomiti yabazali besikolo seMpaya uMnumzana Tshepiso Moyo uthi sesiside isikhathi bengalala ababalisi.
Bekuhazwa imithi emablackboardini okungazwisisekiyo, so sagcina sesidingisisa ukuthi kuyenzakalani ababalisi sebesesaba ukufundisa.
La mazwi agcizelelwe ngukhansila kawa-20 uMnumzana Joram Dlovu.
Kuthiwa ebusuku lapha kuyabe kuhlatshelwa ingoma yesizwe, i-national anthem. Kuthiwa kule nto inyoka ekhona lapha esikolo, okunye inyoka leyana iyaphenduka kwesikhathi ibe ngumuntu. Ingaba ngumuntu siyifuna abafazi.
Ngolwesithathu abaprofethi bebandla leJohane Masowe ababili batheleke esikolo lesi lapho bafike bakhipha izinto ezingaqedakaliyo ezibalisa inyawo zofudu lezekhanka ebezibotshelwe ngamalembu abomvu kwasekubotshwa ngamanqonqo. Unkosikazi Thando Mawuba wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi kuvamile ukuthi izikolo zivalwe kulomhlubulo ngenxa yabondofa kodwa waphinda wathi kukhona ukunuka santungwana ngokukhitshwa kwaNdofa weMpaya.
Ngicabanga ukuthi isehlakalo sesithathu kundawo yethu le. Isehlakalo esinjalo sake senzakala kwesinye isikolo esisendaweni zeManama.
Ukhansila uNdlovu laye ufune ukuzwisisa ukuthi kambe kungaba nguNdofa na lo okhitshiweyo.
Ubaba lo uthe kule nyoka ukuthi kule muka inyamazana. I thought thina sizabona izinto lezi asizibonanga.
Omunye wabaprofethi laba uMnumzana Talen Moyo uthi umsebenzi wabo uqotho.
Zizinoyita mshonga baba, into eyenza umuthi, umuthi unotshintsha. Umuthi uyaphenduka ngomkathi mewana uphakathi kwabantu. Kana achinotora uma esiyathatha
ayinkotora irinyoka,
akahambi ethatha kuyinyoka yona.
Utora uri mshonga
uthatha kungumuthi.
Abaprofethi laba bacele ukuhlawulwa ngamakhulu ayisithupha amadola emelika 600 US dollars. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu labaphathi bezikolo esabelweni lesi. Izikolo ezivalisa iGwagwe kanye leKhozi eKwana North ngezinye ezike zavalwa ngenxa yabondofa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseMpaya eMhalibhe ngingu-Albert Ncube.